iqiniso seliphumele egcekeni njalo silobufakazi obupheleleyo ngoba amasenzo emlambosi wonke ayekhona lapha eDeep Sloot njengokuthi vele masasisima ngebhakhi lapha bethenga ama-CD yibona ababesimisile so babesazi kahle kahle into yethu iyatrekeka lo muntu wayeqamba amanga eqandiswa ukuthi naye into ayenzileyo kasazi ukuthi ayichaze kanjani usehambe siyatshela abantu bezindaba ukuthi besimbamba inkunzi kodwa esazi ukuthi besingambamba inkunzi simbamba kanjani umuntu inkunzi ngamakatari lezipika le-radio ekhalayo
namuhla sizwa kuthiwa like lahlangana njalo lamapholisa belikhulumisana ngani kahle kahle
besilizile lapha bathe lathi esithintekayo kulesi sigameko ebesenzakale ngesonto bacela ukuthi sibe khona kodwa sinanzelela ukuthi bekungaqondananga nathi kakhulu bekuqondane ne-abuse ngiyacabanga ukuthi amaphoyisa abezama ukukhuza ukuthi abantu kabayekele udlame mhlawumbe kodwa-ke lapho kube nokuzwisisana phakathi kwabantu lamaphoyisa noma nje bekusekhona abasolayo ukuthi no okunye impela kabahambe laba abantu abanye besithi hhayi uku-revenge kusoze ukuthi kuncede ngalutho kodwa-ke umhlangano wakhona nje ubungeyo kuyokhuza amaphoyisa bekhuze ebantwini ukuthi hhayi ngodlame
amalungiselelo okuhambisa isidumbu sikamuyi ekhaya ahamba njani
bekufanele ukuthi ngabe umuyi ubekwe kuleyi weekend kodwa kwabonakala iresponse yabantu ingathi ningi kakhulu ngoba izolo sike sabamba i-memorial service iqondane lama-artist iqondane nabalandeli bemlambosi labalandeli bakasupa nezihlobo ebezikhona kodwa bananzelela abadala ukuthi hhayi akungeke kulunge ukuthi kube this weekend ngoba lo muntu unabantu abaningi abanye bakhala ngokuthi abakagoli bafisa ukuzingcwabela umufi so basebepostpona abadala bathi kakube kuleli viki elibuyayo so sokuzoba kuleli aviki elibuyayo not kuleyi i-weekend so konke kuhamba kahle impela akukho okushodayo just ngabantu sifuna baphiwe ithuba kuphela lokuthi at least bakhona ukuzingcwabela yena njalo bambone bonke bekhona engicabanga ukuthi kuzokwenzeka next week ngolwesine before ehamba ekhaya ngolwesihlanu.